kahle ngithi lapha isimo singi kakhulu ngapha siyababona osomabhizinisi babiza intengo ngempahla zabo ngemali yedola lemelika bengafunila kancane ukuthatha ama-bond notes ngeqiniso akusikho kuthanda kwabo ngoba imali yakithi iwile njalo iwa nsuku zonke khangela iyawa ziki zonke ngolwesibili ngemva komkambo we-reserve bank i-auction pho osomabhizinisi uba bengasebenzisa leyo mali bengaya ngaphi bewodengani ngaphi njani
lokho kungabe kusitshoni kubathengi labanini bamabhizinisi
lobu yibunzima obumelana labathengi kukanti labanini bamabhizinisi baphakathi kobunzima obungaphezulu yebo semabhizinisi abalalungelo lokuthi lokukwenza lokho kodwa umumo esikiwo siphakathi kwelitshe lembokodo ngoba umphathi ntambo kahulumende wezemali uthi kakukho emthethweni kodwa isimo esikhangile akekho loyedwa ovumelana kumbe okumvumelayo uma esebenzisa ibhondi eliwa nsuku zonke bayakwazi lokho lapha ngokubona kwami okungenziwa kuphela ukuthi kuvunyelwane kusetshenziswa lelo dola lemelika ngapha kulungisiswa lokho kubangela imbangela cathi yokuthi elakithi ibhondi lakithi liwe kangaka kuyini kufanele kube kusazakala kumbe kubonakala ngoba ilizwe leli labantu abakhangeleyo abaqeqetshileyo umphathi wezemali ukhangele kodwa ukwalela abantu lokhu lingakwenzi lingathengisi ngalo imali yena ebona ukuthi eyakhe imali layo esikhwameni sakhe kalayo ngenxa yokuthi ivele izifele kakulungisiswe lokho yiyo indlela kuphela engaphumuza abantu lelizwe lijikame kwezomkhonomi.